Lokhe kulesiphephelize eZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeduku iphandle kwedolobho leFrancistown kweleBotswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumi sesiphepheli enkambeni yeduku, uMnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngoZibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali. Akuphili ngapha lapha esikhona thina si uyatholisa umuntu abantu bona abalutshwana babuyele emuva abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana bafika futhi bathwale nzima nxa befika eborder bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo bathwele nzima lokhu beseborder lokhu bethenjiswa ukuthi kuzaba le-transport kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle ngitsho lenhlanganiso ebona ngeziphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008 ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa amasocks abantu bayacabanga kakhulu imikhumbulo eminingi wakathesi esikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adwezanda umuntu owayelomuzi wayele nto yonke wayele nkomo wayele zifuyo konke lokho kakusekho njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona abama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyele ekhaya uyafika khona lekhaya uzokuthwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhalelwe ukuthi umuntu nxa efika ngale even i-passport ingamhluphi umuntu kaNkulunkulu azitholele i-passport yakhe ahambe lapha afuna ukuhamba khona. So izinto ekumele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumende umhlangano wokugcina womnyaka ophelile ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Iziphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka ka-2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe udokotela Obert Mpofu wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza iziphepheli ukuthi ziphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.